isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirali lamuhla, lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Sasimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasiloku umhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Ethi abantu bonke babambene kakula kulwa, akula kuthethisana, abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwe-ground, njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongangamupha ispresident wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sawo ubaba u-KCD Mohadi.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabela umntanakhe umnumzana Russell Correraza eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance lamhla abe lombuthano omkhulu oyirali, lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kusikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini, njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo, hatshi ukwenza santando. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli kala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakade beze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-Airport ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo, besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai umnumzana Nelson Chamisa uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso weZANU-PF.
Ukuthi kumele sine hunzanzandla kwema MP nema councilor asi trophy yetu ili pana president.
Abaze kulomhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni leMDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube. Unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa leZANU-PF.
Ngilezwi eli 1 ukuthi ngicela abantu bagcinisele ukulalela ababongameli bawo, because ZANU-PF those are all lies. Akula qiniso ukuZANU-PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe, kube abantu be-Alliance, bamba nani abantu, bamba nani liyenze one thing. Nxa siye kuvote, livotele umuntu oyi-one, Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Sazini Kayitano.
Sasimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasiloku umhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Ethi abantu bonke babambene kakula kulwa, akula kuthethisana, abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Inkokheli yalamabandla akumanyano MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka 2018, ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla leZANU PF lona eselibuse lelivizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka 1980. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamuhla ezandleni zamapholisa alelo lizwe. Intathu ezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lo-Range Rover kanye le-Porsche zikhululwe ngamapholisa eMochuti duze leHebron lamhla. Esithathu iRolls Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usibalukhulu wenkamba yeMochuti umzana waza Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane zigcinwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuna lutho olunye silucabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela, akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokhu eyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapholisa athi asaqhubeka sichwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorizara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota yehluleka ukufaka imiqobotho nesikhathi ezinye zilinde ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni u-Atisia duze ledolobho leHebron. Ngolwesihlanu kusanda kutshaya ihola lethumi lantambama, imota zikagolezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli kwehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lethumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umnumzana Gorizara usesuka eZimbabwe esiyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akukacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabro kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazwe wegugurawundi njalo usekhuthaze abantu bemandebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla lekomishini ye-Truth and Reconciliation bengelakuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini le-Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelela ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayigambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezijiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele mandebeleni.
Chiefs, headmen, call heads, we will be coming to you.
Zinduna, bosobho, siyeza kini le komishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
UMohati uthi lizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi wami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla leZANU-PF umnumzana Rabelang Tweni uthi umhadi wethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi ulalo ubindi nguye othelwe nguNkulunkulu ofikele nguNkulunkulu endlebeni wathi hayi thatha lokhu.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedi Nkonqube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esilikakaza nqotsho kukhetho eBeitbridge.
Wakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president, sikwazi ubana ama-vice president angu-2. Wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sabo ubaba u-KCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo nembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisitshiyagalombili kanye lezimvu lezine izipho ezivele kubandla leZANU-PF la kuZulu. Abanye abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku noSthembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwa amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithanda ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwayehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa i-chef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Fambeni Albert
Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawandeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi yiMthwakazi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZANU-PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo yona ecajangelwa ukuthi yiwo alewusekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala batimisele ukusisapota kakhulu. Umbuzo omkhulu abasibuza wona ikuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu baye kudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sabi njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama party zonke khona awalanto ayiphetheyo ephathele eMathebeleland leMidlands esingathi ngase sibuhlanza sithi ngumthwakazi. Alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli awungelani nabantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho lokukhululwa kwawo njalo sezwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano, ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Thina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu yikuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka amalunga ebandla lethu ebotshwa badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labobanibani abathi bakhulula ilizwe leZimbabwe badlula kulo hlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lobu ingasibhenefithi njengabantu bakomthwakazi benefitha bona njengabantu bemashonaland akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo. Lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi. Sithi thina loba bayasivumela loba kabasivumeli sizaqhubeka sikwenza njengoba ukuthi bathela ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu inkundla yayafumana ukuthi bekungelacala so ngaleso sizathu sithi thina ukuchubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esilisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine ngoba kube into yethu ingasoqiniso ngoba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphongusekela nje bethi abantu laba bayenza into engelangqondo but khona ukuthi baqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona njalo bayaqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Majeza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMajeza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa yi-fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku-social media okungathinta impumelelo yokhetho oluzayo. Majeza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, mphilile mina. I hope you're also okay.
Hayi, thina siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo, ungichasisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele.
Mm-hmm.
So ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert.
Mm-hmm.
Social media is just a small part of the work that we do. Of course, it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza lama-NGO, lama-public broadcaster, lama-media organizations, and engikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama-examples of umsebenzi wakho.
Ah, okay. So engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-Hilversum la engikhona e-Netherlands, and sibafundise ukusebenzisa i-media. So ngabantu abaye bevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kule course engiyifundisayo ezayo data journalism, which is where we're using information as you told online and then sesisebenzisa ukwenza ama stories. Bese kusiba the inyi course futhi enza qala ukuyenza ngo-March lo nyaka.
Mm-hmm.
Digital content creative. Ngiyabe sisebenza labantu, sisebenza everything from ukwenza i-blog online, video, 360 videos, virtual reality, wonke nje uhlangene ngama-course engiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze-social media ezifana labo Twitter njalo i-Facebook sebesungula. Now let's talk about i-fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifika eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqakathekile okungakanani as someone who works with social media, i-media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is, Katesi, social media ilamandla, imedia ngokwayo ilamandla. Ubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayezelo, ngithi information. That's the way politics works. That's the way power now works. So, umsebenzi engiwenza mina ofundisa abantu ukuqala ukuthi sijenziswa njani imedia, owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is, kathesi i-hate speech sesiyibona ingezeleleka ku-social media space eZimbabwe. Right now, with the new president, people are spelling the word idiot with an ED at the beginning. And that's hate speech towards people who support the new president. And we may not like the man's policies, we may not have specific parallels on political standpoint, but hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi Macheza, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lamasiko, silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Kanelo koko bethu
namasiko
babe tetela mazo
ngingalitshona njani zolo muhle lapho likhona khona ngapho endaweni esijeneyo njengokulidebisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lokuzihlonipha njalo lokuhlonitshwa ngabanye abantu enkundleni lokho silonkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana Mbonisi Martin Chuma. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Uzothola umuntu omayigqoke overall kuthiwa hayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa obesegqoka ubufishane okuveza iy'nto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi sesisuke sajula kakhulu ekugqokeni sakhohlwa ukuthi emandulo abantu bebehamba ze begqoke ibheshi yoba into okuzovala nje indawo encane bebengabi nenkinga abantu, kodwa ngoba manje imizwa ayisahlonishwa, imizwa sesifuna ukuyinikeza zana nomkhuphi. That's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu kwelakithi eZimbabwe. Ma uya kuphumuye kwamanye amazwi uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye, cha kodwa wena isingawe isigu sakho uziphatha kanjani ebantwini ma ugqoka into eyikuthi iyo into
engingayisho. Ye mamdluli, nanto kudaba khonapho bongomtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakutshanga kuhle khonapho.
Uma nyamuzwa sibili kukhuluma kwakhe uyibeke kuhle futhi la yasazi umuntu ongumama wagqoka into eziveza imizimba wakhe ongaseshi ukuthi kone ngabantu oziyasizela ukuthi edayisa la ubaba uJuma uzithole ukutsho njani. Umuntu ongumama kutho ukuthi yena isiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esilesizolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona njengandayisibeyibeke khonapho yazwakala kwakajuma lokhu yana kwamisebenzi ama-overos njenjani. Hhayi laphana umuntu yalo semsebenzini lapha sitsho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenza ukuthi umuntu esine ngizivumela nje ngizihambela besembonakala sengigqoke into ezivezinzi kuba kuthile ukuthi abantu babe sekukhangele njengomuntu oyadayisa ezinye izinto kuthi kifihle linye ibani ukuthi umuntu uyadayisa ngomuntu kodwa umuntu engathengisi imzimba ezitele ukuthi sigqokile but sokuhle kwanokhipha isithunzi kwamfaka ebantwini bebhizinis but nxa uzigqokele kuhle either ungathi ukhulume elinye ibala besine bethi ah mama bekugqoka wakhe lokhuluma kwakusahambe okuyikuthi futhi ukuthi indlela yabegqoke ngayo kade bekuhlonipha but amazwa aseyenze waphuma elayinini. Kodwa ungagqoka kuye ukhulume kuhle labantu konke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nangu lapha singabuza yena ukuthi kanti lokhu masekwenza ku-right yabo.
Ye abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okuqakatheke kangaka sibili yayibamba indaba?
Yazi inkinga esike sibe nawo kakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yasemzinikazi nabonehanda nabokagubi nabobani bani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesindebele ngigqoka kanje, unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje, owesikhalane ngigqoka kanje. Angithi sesasuka nje salandela lokuthiwa ibhathi nebrook isketi neblawuzi. Manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungichazele kahle kahle umuntu owasesindebeleni ongumama ugqoka kanjani, ngeke aze akutshele nje ukuthi ugqoka isikipa esiyikanje kumbe into eyikanje. Angithi bese kungena ngesingisi kuthiwa i-African attire. I-African attire kusho ukuthi lezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa, yize sokuthiwa i-African attire zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzizwa ukuthi ngilinina angithi mama ungubaba bawungafakanga ibhathi nebrugwe nethayi but eyi ubengagqokanga kodwa kahle kahle amakhalanga bagqoka kanjani bavunulani amatonga bagqoka kanjani okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh yabona yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu ngoba sisuke sithathele ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African attire njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle ma ungayigqokanga iZambia nentsaro nekhwiyebe namabalabala awukho muhle awukho
muhleungafaka
uqwa bese kuthiwa ubonile befakele labo qwa labanaba-ofisa abaphenda inzima kanti thina vele sigqoka kanjani njengamaNdebele njengamkhalanga njengamatonga njengabesuthu
yegolide sikubabamlomo ngena khonapho-ke mamdluli ngamafutshane
ubaba nyamuzi ukuthi ukhala ngokuthi tshale singakwazi ukuthi emandebeleni abantu bagqoka kanjani but ngibona ngani ubaba uyakwazi la ukuthi esintini sakithi esindebeleni nxa kuthi umama ugqokile uyabe egqoke njani umama uyabe egqokile isikhathi sakhe esiraisi babafika wazigqokela iblouse yakhe wazifakela ikhe yakhe kumbe engafakanga ikhe yakhe wazizamela kuthi inwele zakhe zaba right egqoke okokumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years la bantwana nxa ilokhu ekhula ngesteji nesteji esiyafika 16 years xa segqoke okomntwana ole-3 years uzawedakade umntwana lounina sokuzamfundisa ukugqoka kuhle kathagqokiie manje iyabona
hhayi-ke zulukandaba lamhlanje sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana mbonisi martin chuma incwethi kwezamasiko esintu oliva lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithemba ugibs tube
ilale yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu liqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi wesine omncintiswano weRocket Tri National Series oqhutshelwa elizweni laseBangladesh. Ukutsho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amane lane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaranzi angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa ukuba kuphele ama-overs angamashumi amane lanhlanu 44.5. Le mpumela itsho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walomncintiswano lapho abafana bakaHeathstreek abanqobe khona ngamaranzi alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinali ngomgqibelo ozayo.
We just really need one of the top four actually to bat through.
Udingekelayo yikuba omunye wabadlali bethu abaqala ukutshaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye kodwa lo mdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
UBrendan Taylor othole amaranzi angamashumi amahlanu lathoba munembili kanye loCremer othole angamashumi amathathu lane yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola. Ngolwesine iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulo mncintiswano lizadibana leSri Lanka njalo amaqembu amabili azatholakala ile mixomelo ethe xaxa ngemva kwalo mdlalo yiwo azadibana kufinali ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.